lamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje
na ukuthi konalo imali yatholakala egwayini abantu sike siyabakhuthaza ukuthi hayi okwesikhathi esifitshaniso neso nako kuse nabantu abalithengayo leli gwayi sahleli imeni lanxa-ke sisithi ukuthi igwayi lidala kulelizela kuleliza lemikhuhlane enjengekhensa okuqakathekileze ukuthi sithina abathole imali
umsebenzi ukuthengiswa kwesilimo segwayi kusungulwa emkambo yarare lamuhla ngentengo ephezulu
nawe ukuthi bevunela yena angiboni mina ukuthi kulicala lokho ukuthi umuntu efonini yakhe private property yakhe abe lemifanekiso afisa yena ukuthi avunele eyedwa isendlini yakhe engasoza kuthengisa abanye abantu kumbe abantwana kumbe abanye abantu
wonke waba lilunga ledale lesenethi kwele melika umnumzana Mel Reynolds umiswe phambi komthethwandaba kamantshi eHarare namuhla esetheswa icala lokufunyanwa elemfanekiso yemacansini njalo eselizweni ngaphandle komthetho
kuliphuma le ndaba lamuhla sikhangela umhlola otshiye uzulu wemalopa duzane lemadlambuzi yeplumtree ethithibele ngemva kokubana omunye ubaba itholakele elokhakhayi lomuntu
zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo
Ukuthengiswa kwesilimo segwayi kusungulwe ngokusemthethweni lamuhla eHarare njalo isiqhuma sakuqala selikilogram elilodwa sithengiswe ngamadola edlula amane i-$4.85 okutshengisa ukuthi intengo le isiqansile nxa iqathaniswa leyanyaka enye lapho isiqhuma esifanayo esathengiswa nge-$4.50 abalimi abagoqela isiphathamandla sezimpapers umnumzana Justin Mutasa umnumzana Wanda Chabikwa weZimbabwe Commercial Farmers Union Lo mnumzana Philmon Mangena weTobacco Flow babikwa besithi bathemba intengo le izaqansa kunsukwana ezilandelayo idlule amadola amahlanu. Osaphethe isikhundla sikamphathi ntambo kahulumende obona ngeziphathelane lokulima umnumzana Ignatius Chombo ovulelo luhlelo lamuhla uthi uhulumende uzancedisa inhlelo zokulinywa kwegwayi ngaphansi kohlelo lweAfrica Agriculture Development Program. Ukubalimi abatsha abavela ezigabeni ezingelasiko lokulima igwayi ezigoqela iMaswingo, iMidlands, leMathebelele North. Uhulumende ubikwa isithi lonyaka kukhangelelwe ukuthengiswa amakilogram edlula ikhulu. Lamachumi ayizitshiyangalo, i-185 million kilograms edlula i-166.6 kilogram nyakenye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Bednico Bebe omela inkayi South edale lePhalamende njalo ekukomiti ebona ngezokulima kuleli dale.
Ungabe kuyinto enhle kodwa ungakhangela ke umhlaba wonke jikelele amazwe ngamazwe alokhu esiya kancane kancane evala into yokubhema igwayi sibona kwezinye indawo khonapho okhona e-United States igwayi kalibhenyelwa nje yonke indawo mahlayana. Futhi ngezinye indlela ibhizinesi yegwayi leyi iza kuya ilokhu isehla isiya. Phansi kusiya ngokuya kwesikhathi but okwakhathesi-ke mbona kani hayi ngenxa yokuthi Zimbabwe-ke lilizwe vele eliswelayo ilizwe lemisweli kutho ukuthi-ke ngezinye indlela singathatha-ke yona i-advantage yona leyo kumbe sithathe amathuba wona la ukuthi thina silimelelo bayi kwenzela ukuthi sithole inzuzo engathuthukisa ilizwe kuhle-ke khonokho
kulabalimi abatsha abavela emathebeleleni North la kumaswingo lezinye indawo lapho ababengalimi khona igwayi kuqala ubona ingani isilimo lesi singathuthuka kulezo zigaba
ngakuwumuntu odinga imali emhlabathini kambona ukuthi-ke kulesi zalo sokuthi singathi thina abantu laba abangalimi igwayi ngoba abakudinga imali nxa kuyukuthi konalo imali yatholakala egwayini abantu sike siyabakhuthaza ukuthi hayi okwesikhathi esifitshaniso neso nxa kusese nabantu abalithengayo leli gwayi sahleli imeni lanxa-ke sisithi ukuthi igwayi lidala kumbe livela kumbe liza lemikhuhlane enjengekhensa okuqakathekileze ukuthi sithina abathole imali ukuthi izulu likhona njengalo nyaka sibithi hhayi ngibona ngani-ke la manzi nxa kuthi akhona ngoba igwayi phela into efuna amanzi ezulu into efuna amanzi okuthelelwa lapho kulamanzi noma okuthelela ungakhangela ukuthi-ke ngesikhathi sisalima saziwa ngokulima kakhulu lapha eZimbabwe besingakhangelelanga isilimo esisodwa besikhangelele izilimo zonke ungakhumbula-ke ikakhulu umuva lo sikhuluma ngawo lawo ngomunye ongatholisa izuzo nxa kuyukuthi uhulumende uphethwe ngendlela eqondileyo i-GMB ile mali nayo eyokuthi ithengi ibhadale abalimi anxa bethengula ebethenga umumbu. Njalo siyobona umumbu na uthulinye kakhulu uyaceda indlala uphinde uletheke yona le imali esikhuluma ngayo evela ngaphandle kwamazwe i-foreign currency ngoba sikhangele ukuthi yonke iminyaka ngeminyaka ngeminyaka i-World Food Program ilakho ukudinga umumbu emhlabeni jikelele. Ngiyambone-ke thina nase silamba khonapho umumbu uyawuvele kathani uzivele kubo Brazil kathesi sibona uvela uzivele kubo South Africa nakubo Zambia. Isilimo esinjenge soya beans isilimo njalo esinjenge wheat yokwenza isinkwa silentengo enhle kodwa ngenxa yokuthi silo msebenzi omningi abantu bayawubalekela wona nalo umsebenzi kodwa isilimo esihle yizilimo ezinhle ezingathuthukisa ezomnotho yelizwe ezingatholisa abantu.
Lo mnumzana Bednego Bebe omela iNkayi South edalela ePhalamende njalo ekukomiti ebona ngezokulima kuleli dale.